kuyisifundo esitsha babugandi kodwa esidala ukuthi abantu bezimbabwe nabantu be-Afrika jikelele bakwazi ukuthi basadiklaba labo AU lawa njengokutho kukanyerere kudala ngamaklabhu ama-tyrants abuthana khona ukuthi avikelane lokuthi abalekele intando yabantu. Ngakho usapho lwezimbabwe kumele lube kwazi ukuthi lulodwa, kumele balwe impi yabo yenkululeko. Ngoba umbuso okhona kathesi eZimbabwe ngaphandle kokuthi umbuso wabamnyama, abantu abalwela inkululeko, ngumbuso wecolonialism, ngumbuso wodlame, ngumbuso wokuhlukuluza abantu. Ngakho impi ephambi kwabantu beZimbabwe yimpi yenkululeko.
Nanto ke udaba Mnumzana Moyo, wena uthini ngomanyano lo weSADC kunye lweAfrican Union ikakhulu nxa sikhangele okwenzakala eZimbabwe?
Ye, njengoba ekubeka nje uDinizulu Gandhi, ababusi nxa behlangene laphandle kuba lidale kumbe iklabhu yababusi bese bekhangela abantu bonke ababuswayo eAfrika ukuthi hayi laba ngabantu bethu siyababusa. Yikho ke nxa abantu bekhonona kungabe kuseZimbabwe kungabe kungapha, ababusi labana basuke babone uhlupho lolu ngelihlo laba busi ukuthi laba ngabantu bethu sebefuna ukuvusa ikhanda. Yikho ke bona basuka bexhase kumbe besapote lo ongathi ufuna ukuhlokomelwa ngabantu abakhangeli ukuthi abantu labo bona uvele yena ubaphethe njani. Njengoba ethile uDinizulu kuyisifundo esitsha kwabanye kodwa kade bevele belandela into lezi, thina abanye zabe sikukhangele ukuthi ye singawubanga umsindo singazibhala incwadi ubhala esadak le-AU zizafuka zibalwe nje zibe kubale baphendule ngeyabo indlela bakwehlise bakuse phansi okwinto wangikhona loba thina de sikubona kwinto ephezulu. Ye, nxa ilizwe lihamba bona imota zuka ziduma ababusa bebusa, nxa ufuna ukubona ukuthi bayangenela ukuthi umuntu obuswayo akhitshwe, bangenela masinya okudlula umuntu obuswayo ehlukuluza bonabo bantu.
Mnumzana Macaphulana, nxa sikhangele okuke kwenzakala phambilini siyabona ukubana iSADC kunye lomanyano we-African Union zike zaphathisa sibili iZimbabwe sabona kusiba lohulumende womanyano, kanti kathesi ke kungani inhlanganiso lezi zingani zithatha icele likamongameli Mnangagwa?
Ungasiza kuhle khonaphana ubone ukuthi besisekela laphana eZimbabwe bencedisa ukwakha uhulumende womanyano, babevikela umgabe kwakungayisikho ukuthi bathuthukisa kumbe basekela abantu abandla athikisayo. Ukukhuthala kwabo khonaphana besiza besitha kubandla nekusetshenze, babevikela umbuso komgabe owawusuwile, owawusuluwehlulwe umkhonomi njalo owawunqothiwe ekhethweni. Akumangalisi babeze laphana ukuzosekela njengoba de sisithi isakhamuzi sakithi lapha ukuthi babezovikela omunye ilunga ledale labo lababusi base-Afrika babengazosekela abantu beZimbabwe. Ngakho-ke abantu bakithi kumele babe lesibindi, abantu be-Afrika bonke babekwazi ukuthi inkokheli lezi zibambene, abantu labo kababambane basizane ukuthi kungahlaselwa beZimbabwe abe-South Africa labo basekele, kungahlaselwa be-Mozambique abeZimbabwe basekele. Ukubambana kwabantu base-Afrika ngaphandle kwenkokheli zabo lezi ezibusa ngodlame kuzakwenza ukuthi imibuso iguquke, lale imibuso yokuthi akathi ibhizinisi ekhona e-Afrika. Kumele izizalwane ze-Afrika zabantu kazana zibambane kuqala ukwenzela ukuthi umbusa kahle uze e-Afrika. Otherwise okwenzekayo ukuthi ziyaqhubeka nezinkokheli zimanyene zinyathezela phansi abantu base-Afrika.
Ya, Mnumzana Moyo, nxa sikhangele udaba lweZimbabwe lungaphela njani nxa kungela amanye amazwe ancedisa njengalokho esesikubonile oSADC lo-AU bengancedisi? Ikhona yini indlela engayenzakala ukuthi zona izizalwane zeZimbabwe zibe yizo ezizincedisayo?
Ye, khona kunzima kodwa kulula. Uthilo uDinizulu ukuthi ngo-2008 babuya betatazela ngoba babona ukuthi umgaba wayezethelela. So okwamanje nxa bebona umbuso lo okhona eZimbabwe owezanu-PF ungekho under threat uzibusela kuhle, baveleka basoze bangeneli. Sike zakubona kube le strike lesi sike saba khona ade sekukubi sibili, bangathiwa bake bathiselwa khona phandle. Kwathi sokuhazwe amasotha abantu bethuka babuyela ngebhezini zabo njengofuthu waqala ukuthi sokube thumoya hayi even ukuthi uyani sikhulumisane lokuyani ungakunanzelela kade sizokuphansi kakhulu okusuke kwabakhona kwabanzima ukuthi ungathayela i-general election iyo i-election ngokubona kwami eyahamba kuhle kakhulu kuzanu yahamba kubi kakhulu kuma opposition izanu itshela ukuthi yona eparlamente laphana ivele ile majority enkulu lowa bekhuluma besibafuna ukukhuluma lalo jahu chamisa babesitsho nje ngokubona kwami ukuthi hayi baqhuba isikhathi ukuthi laye ethi hayi abantu labana bafuna ukukhuluma lana yikuyesabisa lokhuyana ukuthi ungayenza so sizakwenza so so abantu bezimbabwe bale ndlela ezimbili ukuthi wali wethi hayi kuthi sike siluma umbhobho ngamazinyo kumbe wethi hayi umbhobho uyalimazi azililindeni olunye ukhetho so i-choice zangikhona zikhonapho.